VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le jona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlazi mashumi mavili lantathu kunhlangula 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Okwethayisibhudu kungaba yinto engaphambanisa ikhonomi ngoba ungananzelela abomama laba ezimhlophe amapostori ayikhona lokhu ethengisa imali emkambona emnyama.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ukugugudeka kwemali yeZimbabwe kubangelwa ngenye inkampani enkulu angayibethanga ngegama kodwa athi ithenga idola leMelika ezitaladeni. Kambe ingaba yiphi linkampani?
Kampani bathi is captive to ama-faction akhe uZANU-PF and kumele yenze intando yabo from the security cluster and so on. So bambophile izandla.
Ukubhidlika komnotho sokudale ukufuthelana okukhulu phakathi kwamalunga ebandla leZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ukugugudeka kwemali yeZimbabwe kubangelwa ikakhulu ngenye inkampani enkulu athi ithenga idola leMelika esitaladeni lapho elithengiswa khona ngesilinganiso esingena kumadola eZimbabwe alichumi kusiya kwalichumi lantathu. Kuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla uNcube akayibethanga ngegama linkampani kodwa uthe uzathatha amanyathelo okulungisisa lolu daba maduze. Lanxa esethesa inkampani eyodwa le umlando wokuthenga idola leMelika emkambeni wensitha, yinto eyazakalayo ukuthi amankampani amaningi eZimbabwe athenga idola leMelika esitaladeni ngoba lingatholakali emabhanga. Khona kungaba yiphi linkampani esolwa nguNcube? Sixhume ingcwethi yehlaziya ezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Njoba esexplainile ungakulalelisa uyakhuluma ukuthi inkampani le ilama-subsidiary almost across the economy. So ilokuyindlela ukuthi ngaba ingani singathi iyi-monopoly. Nxa i-giant okungako kwi-economy encane njengayethu, they can be the bully, they can be the elephant in the market and then cause such. Abanye lokhu sikwenza ngananzelela thina esithengayo emkambeni omnyama thina abantu okwethu ayisikho ukuthi kungaba yinto engaphambanisa i-economy ngoba ungananzelela vele kuqala siqala thina koBulawayo abomama laba ezimhlophe amapostori ayikhona lokhu ethengisa imali emkambeni emnyama loba i-economy isahamba kuhle. Lobo ngazi ukuthi kona ngabe amelile kona i-black market. But kusuka kuhluphe mase sithi amakampani amakhulu, ama-giant economy ebe se-trader ku-black market. So kusenza i-black market ibe nkulu than the formal market. Yiko lapho kuba le problem khona. Kodwa i-black market ingahlala ikhona for kunoko ma-convenience labona lobo bantu nje abayenza khonoko kuncane. Hayi amboni kusiba lo hlupho. But kuba lo hlupho mase ubona sokusenzakala njengakhona ukuthi le nkampani enkulu ene-capacity enkulu ukwenza khonokho.
Ukhona kungaba yiphi linkampani ekhulunywa nguNcube Ishoko ngokubona kwakho?
Maningi amakhampani amakhulu. Ungakhangela ikhona i-Econet, ikhona i-Insco, ikhona i-Old Mutual. So ngamakampani emathathu nalawa enye angikhona ingaba yiyo ikampani yakhona. Uthi yipha icho angawe ngitsho ngoba ngilila ku-describe ngayo. Yiwo amakampani agijima sike sithi angaphosa abe ngamamonopoli wona lawa ngoba ungakhangela angena endaweni eziningi ze-economy.
Enxa sithi uzathatha amanyathelo maduze nje iwaphi amanyathelo la akhuluma ngawo?
One of them ukuthi ama-commission ethu kufuze siwacapacitate abe le ndlela yokusebenza njalo abe efficient ungakhala into esizikhuluma lapho ngathi ma commission kangeli competitions and tariffs commission prize commission lezi imsebenzi yabo vele ukuthi bekhala into ezinjalo njalo beqondisa ngoba banakho indlela zokukhangela ukuthi lokhu kungabe sokulawula njalo phezu kwakho nokho ulakho yena ukusebenzisa imithetho njengama anti-money laundering regulation le exchange control e reserve bank. So nxa ile evidence konke lokhu engakusebenzisa ukuqeda kubungezwa labo bungabe senziwa amakampani lawo.
Umnumzana Reggie Shoko yingcwethi kwezenotho sixoxela ekobulawayo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Ukudilika komnotho weZimbabwe okuqhubekayo sokubangele ukufuthelana okukhulu kubandla lezanu PF. Ngokubika kwephephandaba leStandard, abasakhulayo baleli bandla bethesa ezinye iziphathamandla zabo umlando wokubhidliza umnotho ngemisebenzi yenkohlakalo egoqela ukuthenga lokuthengisa idola leMelika emkambo wensitha. Ngokunjalo abasakhulayo laba bathi sebesethuselwa iziphathamandla lezi. Ukufuthelana lokhu kuza ngesikhathi izisebenzi zikahulumende zisithi zizagalala umsebenzi kuqala kusasa zikhonona ngeholo eliphansi. Ezinye ingcwethi kwezenotho zithi umnotho welizwe ungalungisiswa kuphela nxa umongameli Emmerson Mnangagwa engaletha inguquko kwezombusazwe la kundaba zamalungelo okuza kwenza adlelane kuhle lamazwe athuthukileyo afana leMelika. Sixoxele enye yalezincwethi umnumzana Kelvin Manduna saqala ngokumbuza ukuthi nxa inguquko le iyiyo exakiye umnotho weZimbabwe kungani umongameli Mnangagwa engayamukeli.
Abanye bathi is captive to ama faction akhe uzan PF and kumele yenze intando yabo from the security cluster and so on. So bambo pirizandla. Number 2, kumele sikhangele iCV yakhe. Umnangagwa gala track record of ama reforms and I think it was very unreasonable for us as Zimbabweans ukuthi sithi umuntu in the twilight of his career segugile eyenza into which he has never been able to do throughout his career of 40 years in government. He was never known as a reformer Umnangagwa. So I think lati our expectations were unreasonable. Uthi caba ukuthi uzakwanisa ukwenza ama reforms ka test. Umuntu ozayenza what he is used to ukuthreatena and so on. So nxa ubona ama price ekhwela bayathreatena instead of ukwenza ama reforms to address those issues.
Indaba ye inflation Manduna esingathi kukhwela mahlayana kwentengo iyaqhubeka uhulumende sizwile esithi inflation sifike phose ku 100%. Lanxa wena labanye lisithi yedlula khatshana khonapho. Akhona yini amanyathelo obona ethathwa nguhulumende ukwehlisa i-inflation lokuyenqabela ukuthi ihlale ikuphu kanjalo nje?
Well, we expected it. Enxa ngizwile interview kaMnangagwa gazange ikhulume, uyenze interview a few days ago, gazange ikhulume ngendaba ye-inflation. In fact, impendulo zakhe bembuza ngendaba ze-currency. Ngimzwile esithi Zimbabwe is the strongest currency in the region. Itshengisa ukuthi ngumuntu ongazwisisi financial and economic issues. What is driving inflation? Yona i-currency yangkhona ama fundamentals ayo khanye ngumuntu ongazwisisi. So I am not optimistic. Ngiyabona ukuthi bazazama ukuletha enye i-currency. Perhaps in part uzama ukudila layo inflation. Layo currency le ngoba kuyabe kungela trust ingena kusasa iyabe lose value same way. So I don't know if sesiphenduka ku 2008 kumbe sizabona ukuthi bazazama okunye sometime this year.
umnumzana Kelvin Manduna ingcwethi kwezenotho njalo uqhuba izifundo ze-PhD e-Howard University konapha eMelika. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo silomnumzana Kenneth Ncube ongisakhulayo ophila kwelengilandi sixoxa ngosuku lweWorld Refugee Day olusanda ukuthakazelelwa ngamazwe wonke emhlabeni ngolwesine olwedluleyo. Asambeni siyoxoxa lomnumzana Kenneth Ncube sizwa kunengi ngodaba lolu. Mnumzana Ncube, ngiyakwamukela kuhlelo bafo, unjani?
Ngiyakwamukela ehleleni, ngiyaphila, unjani?
Hayi, mina ngiphilile Kenneth. Udaba lukhona egudwini uluzwile, awusitshela umbono wakho mayelana losuku lweWorld Refugee Day.
I-Refugee Day lapha siyayithakazelela kakhulu, sibonga kakhulu uhulumeni waleli lizwe, ikakhulu owe-Labour. Mina ngafika lapha ngo-2006, ngasasemncane, ngila-17 years. Ngaphatheka kahle kakhulu lapha njenge-refugee, ngathola amaphepha, ngizihlalela kahle, angizange ngaba lohlupho.
Wena njengomuntu ongisakhulayo, ubona ngani kunzima na ukuphila emazweni?
Kwesinye isikhathi kunzima, ikakhulu uma usanda ukufika. Njengami ngasuka ngisuswa ngu-anti ekhaya, ngiwante ngisiza lapha, kodwa sengajwayela impilo yalapha, sengiphila lapha, sengilemuli lapha, ngilabantwana ababili. Impilo iraiti ekhaya, ngiyavakasha, kodwa impilo iraiti lapha, ngamukeleka kakhulu, ngifila like at home.
Kahle kahle, kuyini okwenza ukuthi usuke eZimbabwe?
Isimo sezombangazwe ezangenzayo kanye lezomnotho njalo, abazali bami bahlukumezeka kakhulu, ngagcina ukuthi labo babaleke ekhaya, ngasala sengisele lo anti. Nguye engangihlala layo anti la, wayesehlukumezeka ngendaba yabazali, wagcina ngithatha engithumela khona ngapha e-UK, laye waya eBotswana.
Njengoba ushilo wathi isimo somnotho njalo sezombangazwe eZimbabwe yiso senze ukuthi usuke eZimbabwe, yena uhulumende wakwele ngilandi uphatha njani abantu abayisiphepheli?
Uhulumeni wakuleli lizwe uyahlonipha kakhulu abantu abayisiphepheli abakwamanye amazwe. Njengami ngafika ngisasemutsha, kungela muntu engimaziyo khona lapha, bangigcina kahle kakhulu, bangidingela konke lama-social worker. Iyaye ngincedisa konke engangikwenza, ngoba esikolo ngangihamba kahle ekhaya. Khona lapha ngafika ngathola imfundo nyana, sengilamabhizinisi ami engiwayenzayo kathesi, ngiphila kahle kakhulu.
Kulumnyaka sibone izizalwane zeZimbabwe ezike zathola amaphepha we-asylum bexotshwa kwelengilandi. Ubona ngani lokhu kungaba kuyinto ezaqhubekela phambili na? Njalo wena uzizwa njani ubona izinto ezinjalo zenzakala elizweni lapho uhlala khona?
Lokho kuyatholakala kumbi kakhulu, ikuthi uhulumeni esesilayo wakhathesi akasafani naloya uhulumeni mina engafika kunguye obathoni Blair. Kathesi sokwenzeka ukuthi abantu fore yokuthi babuyiselwa, ikakhulu kuleli lizwe li-strict kakhulu, kuyafanela ukuthi abantu benanzelele abakwenzayo, ngoba icala elincane elikungenisa ejele 2 months or more liyakwenza ukuthi ugcine uluze amaphepha akho.
Hayi ke, sikuzwile kahle. Qhiba uhlelo unikeza abameli bamazwe achiyeneyo amazwi akho amayelana ngendlela ubona ngani abantu bokuza kumele baphathwe ngayo.
Bona kufanele ahloniphe abantu bokuza, bebanikeze ilungelo labo, njengoba umhlaba lo ngokaNkulunkulu asomhlaba womuntu, njalo kufanele ukuthi abantu bezwisise ukuthi kwamanye amazwe abantu babe behlukumezekile ngokwempilo, njalo abanye basuka kuye kuhlupheka.
Bona abantu bokuza-ke kumele baziphathe njani?
Abantu bokuza labo kufanele ukuthi ikakhulu angithi mina abakithi, kufanele ukuthi lapho abakhona belithande ukulandela umthetho yalelo lizwe. Lapha umthetho walapha unzima kakhulu wena, njalo ba-street ngomthetho wabo. Uma uphula umthetho abadlali njalo, njengasekhaya ukuthi uyenze something ugcine uthole indlela zokuphunyuka.
Mhm, hayi, sikuzwile kahle K, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo.
Ya, kubonga mina.
Isikhathi du mthwakazo omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3, BigMike3. yoni username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanele kwalamhla olivalisayo ngenjabulo. Igama lami ngu-Mike Hobe, mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga Big Mike ngohlelo lwabasakhulayo. Singene kwezamasiko lokuphila kwabantu silo Gibbs Dube.
Sengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo. Namhla siqhubekela phambili sixoxa lobaba uIsaac Mpofu, umlobi olodumo. Okwamanje ke ulenhlanganiso okuthiwa imvuselelo yolimi lamasiko esiNdebele. Sixoxa ngokuvuselelwa kolimi njalo lokulondolozwa kwamasiko esiNdebele.
Abasakazi abaningi ikakhulu lapha ekhaya bayakiliza kakhulu kazi, abalaleli ikakhulu abantwana bese bethatha ukholoko ukuthiwa ngabasakazi ukuthi selululimi lwakhona limaqondileyo. Athi isiNdebele silendlela zokuchaza izinto eziningi. Bayaphambanisa njalo bayalahleka abathi isiNdebele kasikwazi ukuchaza ezinye izinto. Bayalahleka. Okwenzakalayo yilokhu, yebo kambe ziningi izinto zalamuhla zesimanje ezintsha ezifikayo esasingelazo, kodwa ke siyaweboleka amabala awo, sisebenzisa amabala abo labo abaletha lezi zinto. So kodwa siwakhulume ngendlela yakithi, sithi thina ibhayisikile, hayi khona ibhayisikile, imota. Asithi ukuthi imoto car, sithi imota. Kube kuningi ke, iboiler sithi libhayela, ngesintu itar sithi itara. Wonke siboleka sithatha lawo mabala, kulungile kuhle lokhu. Sikhulisa ulimi lwethu ngokuboleka amabala abanye, kodwa nxa siweboleka sesiwangenisa endleleni yethu yesintu, siwakhuluma ngolimi lwesiNdebele.
Singathi khonapho-ke kunhlanganiso le libaningi kanganani ukuthi kuzagcina sibele kulungiswa kuqoqwa kulotshwa ingwalo njalo kuqoqwe ukuthi abantu bangahlangana ngaphi beqoqe ngolimi lwesiNdebele.
Isileminyaka emihlanu manje inhlangano le yomuntu wonke, kodwa-ke ile nhlanganiso labakhokheli bakhona okwabo abayibona mphakathi wenhlanganiso. Labakhangeli bayo abalishumi lanye esingathi abathi ngesikhiwa yibhodi yakhona, bese kusibake labanye labo abangenayo emhlanganweni. Sihlangana sikhuluma sonke sibona ukuthi uthini. Engikukhuluma sibili kakhulu Dube kulesi sikhathi ukuthi okwakhathesi silungisele umhlangano omkhulu mhlakantulikazi zimathumi nemathathu lanye ngesikhiwa July 31. Silo mhlangano eholini yeSt Mary's laphana kulo Bengula Street, iholu yamaRoma iSt Mary's. Besifisa ukuthi abantu beze bazogcwala ukuthi pam sikhulubeke, sibenze ukuthi bananzelele bakhwabithe ulimi lwabo lwesiNdebele, bachiye okuningi. Ikakhulu esikusolayo yikuthi alufi nje kuphela, kodwa luyagajelwa ngezinye izindimi.
Akutsheleke abantu ukuthi abafuna ukuthi befise ukuthi babuye emhlanganweni lo omkhulu, kumele benzeni? Bakhulume lobani?
Sesinqusile, siyaqandela izincwadi zokunqusa abantu labaxukulani lani. Ngabeze sibili, akulambadalo ngaphandle kokuthi sizabanqusa ukuthi ngabajoyine babe yingxenye, babe ngamalunga. Ukujoyina kwakhona kuthatha $2 kuphela ngomnyaka.
Aye, siyabonga kakhulu ke baba Mpofu. Ungathini lokusasa baba?
Hayi, edube baba.
Ngithatha leli thuba ukuthi mbonge ubaba uIsaac Mpofu, umlobi olodumo. Oliver lesemweni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilalo.
Wagcina amasiko kahela manyama.
Sibonge ke ijaheli dala uGibbs Dube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo labalaleli lababukeleyo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngitheke sikhangele encwadini ekaJakobe isahluko sesihlanu. Amavisi amalutshwane siqala kweka 13 okulesihloko esithi ukukhuleka 13. Kukhona ohluphekayo phakathi kwenu na, makakhuleke. Kukhona oyenamileyo na, makahube. Kukhona ogulayo phakathi kwenu na, makabize amalunga ebandla amkhulekele, amgcobe ngamafutha egameni lenkosi. Umkhuleko wokukholwa uya kumsindisa ogulayo. Inkosi imvuse noma enzile izono, uza kuthethelelwa zona. Ngakho vumani izono omunye komunye, nikhulekelane ukuba niphulukiswe. Umkhuleko oqinileyo olungileyo unamandla kakhulu. U-Eliya wayengumuntu efana nathi, wakhuleka nokukhuleka ukuba ningani alinanga emhlabeni iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha 18. Wabuye wakhuleka izulu lana, imvula nomhlaba wathela izithelo zawo. Zinhlobo ezithandekileyo sikhuluma ngokukhuleka. Lapha ukhona okhulekayo, abe khona okhulekwayo. Sizokuthiwa umkhuleko lo ulamandla amangalisayo. Siyazi ubana imizimba yethu xa ingezwa kuhle nxa sigula, siyanatha amaphilisi, sinathe lemithi, sihlatshwe lamajekiseni. Lokho uthi ungawuthatha kumbe uhlatshwe, iningi labantu uze umtethe ayisengcono kakhulu, ngoba lokho kuqonda enyameni emzimbeni uqobo. Kodwa ke phela umuntu kenziwanga ngenyama kumbe ngomzimba wodwa. Kule ndaba yomphefumulo eyiyo eyenza ubana kube yilokhu othi uyikho khona wena. Lawu-ke uyakudungeka kwesinye isikhathi umphefumulo. Inyama nxa ihlukuzeka lo mphefumulo ezikhathi eziningi lawo uyakhathazeka. Abesesithi-ke uJakobe njengoba esitsho, nxa ekhona ohluphekayo phakathi kwabantu kakhuleke, nxa ekhona ojabulileyo kahlabele. Baningi abantu abahluphekileyo, njengoba ngithilwe abanye bahlutshwa yinyama yabo emzimbeni. Kodwa-ke abaningi bahlutshwa ngumphefumulo, ngumuntu ongabonakaliyo ongaphakathi kodwa ophilayo, onguye ozwa ukuhlupheka lokudubeka lokucabanga lokungalali lokudinga izinto lezi ezenza ukubana impilo yakhe ibe ngcono. Kube sekuthiwa-ke xa kunjalo kasikhulekeni, sicele kuNkulunkulu ngoba kawukhuleki entweni kumbe emntwini ongelamandla odlula awakho. UNkulunkulu ngusomandla, umnini mandla wonke. Yikho kumele-ke sikhulume kuye. Sikhulume laye simtshele okusihluphayo. Uthi kuthiwa umkhuleko womuntu okholwa uyamsindisa ogulayo. Sengitsho umuntu likamkhulekela ngomkhuleko wokholo oluqinileyo ulakho ukusila lowo muntu. Ilizwe lakithi njengoba kunjenje singalifansa lo muntu ogulayo. Nxa ilizwe ligula labantu abaphakathi kwalo bayagula. Ngakho-ke sifuna abantu, kudingeka abantu abalamandla lo mthandazo oqinileyo onjengoka-Eliya. Abantu bakhuleke bazibeke kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu hambela ngapha ngakithi usisize. Sicela-ke sidinga imithandazo yokulungisa imiphefumulo yabantu, imizimba yabantu kanye lelizwe lakithi lifuna imikhuleko efana naka-Eliya. Imikhuleko ezazwakala ezulwini uNkulunkulu aphendule, asikhuphe phambi kokuhlupheka konke lokhu. UNkulunkulu esigodini esiphansi, uNkulunkulu esiqongeni sentaba, ukhona uyalalela uyezwa uyaphendula imithandazo. uNkulunkulu asizwele abagulayo ngegama lenkosi umkhuleko wami ukuthi silani lihlale kahle lezimuli zenu umkhuleko wami ngaleli lizwe uNkulunkulu asizwele sivume esikwenileyo njengoba thoma sivume izono zethu uNkulunkulu ke abe sesithethelela asinike impilo engcono
akuyiqibe mfundisi
asikhulekeni bazalwana abathathekayo uNkulunkulu ngehlula lutho wena mnini mandla wonke iba lathi-ke nxa singathi kasizwa kahle ngaphakathi emntwini ongaphakathi size ngakuwe ngobana wena uzasiza mkhulu wena ufanele ukubonga khuphe ekuhluphekeni sibekeni endaweni yokujabula uNkulunkulu abe lathi sonke kusela manje sizobona phakathi amen
lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla silethemba libusisekile ngentshumayelo yanamuhla sekhangele imidlalo ye-Africa Cup of Nations 2019 eqhubekayo kwele Egypt. Iqembu leMorocco linqobe eleNamibia nge-1-0. ISenegal idlala leTanzania sikhuluma nje njalo ziku-half time iSenegal iyakhokhela nge-1-0. Umdlalo olandelayo uphakathi kwe-Algeria le-Kenya ngo-10 o'clock. Dana asewisile ehlabela ke kamnandi esiqhibela uhlelo lwethu lamhlanje kulilanga langesonto ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili umphathi ntambo wezemali umthuli Ncube uthi ukugugudeka kwemali yeZimbabwe kubangelwa ngenye inkampani enkulu angayibethanga ngegama yona athi ithenga idola leMelika ezitaladeni ukubhidlika komnotho sokubangele ukufuthelana okukhulu phakathi kwebandla leZANU-PF kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngenjabulo enkulu Nguntungameli Nkomo ngithi asidibaneni kwezekuseni ngo-half past six matukanduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-half past seven kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.